Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 5 kuNkwekwezi 2024 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umuntu vele abe ufuna ukukhulumela kubi ngelizwe lakhe kuyabe kuyini kubangelwa kuyini. Akumelanga akhulume kubi ngelizwe lakho ngoba yilo lo dolari kumele ukhulume ngokulakha.
Kulabantu asebephanyeke edalele High Court becela ukuba kuhlolisiswe isiqa somthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act ovimba abeZimbabwe ukuba bakhulume lamanye amazwe ngezijeziso zenotho.
Uma ngihlangana lo muntu kumbe ngweVenezuela abe sesixoxa ngokuthi alina liphila njani kanti laphile ngathi lizinyamazana kini kwenzakalani kube sekuthiwa licala ukuthi kumele ngikotshwe.
Kodwa abaphikisayo bavumelana lokwenziwa ngabafuna kuhlolisiswe umthetho lo. Salethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabantu ababili ababambisana lenhlanganiso ezimeleyo abacela ukuba idalele High Court lilawule ngesinye isiqa somthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act esithi kumele kujeziswe abeZimbabwe abakhulumisana lezizalwane zakwamanye amazwe ngokufakela ilizwe leli isijeziso zenotho lokunye. Intatheli lezindaba umnumzana Valentine Maphonga loBaita Moyo Mozulu ababambisana leVeritas bafisa njalo ukuba kuhlolisiswe isigwebo esifakwelwa labo abephula umthetho lo abalakho ukugwetshelwa ukulengiswa. Bathi esinye isiqa somthetho lo ngasikho emthethweni ngoba sivimba abeZimbabwe ukuba bexoxisane laba abanye amazwe ngendaba ezijeneyo langezijeziso zenotho. Unkosikazi Virginia Mapiza okhokhela uhlangothi lwezemithetho ole Attorney General's Office uthe kakaphiwa amaphepha ahambelana lodaba lolu. Ukuze sihlaziye okudingwa ngabudaba ngalaba abaphanyeke udaba lolu emthethwandaba, sixoxele lo mnumzana Joseph Juma ofundela ukuba ligqweda njalo umele iphilandaba jabalala edalele ephalamende ekubandla leZANU-P F.
Umuntu vele abe ufuna ukukhulumela kubi ngelizwe lakhe kuyabe kuyini kubangelwa kuyini. Akumelanga akhulume kubi ngelizwe lakho ngoba yilo lo dolari kumele ukhulume ngokulakha.
Ngodaba lwama-sanctions kumbe umuntu ezethi nxa kunjalo ngcono phela kufakwe izijeziso zenotho abantu bafakelwe bolabo ukuthi babephula umthetho kumbe bavimbe ezokhetho.
Okungalunganga yikuthi umuntu akhulume ngokufuna ukucelela ama-sanctions elizweni leZimbabwe. Kuyabe kufuna ukuthi wona ukhulume ngokuthi kona uvikele njani ilizwe lakho ukuthi lingafakwe ezijezisweni njengazona lezo. Yikho okubalulekile kona kore yikho kumele kwenziwe ngumuntu othanda ilizwe lakhe.
Kodwa kulesinye isikhathi phela golide esibona ukuthi umuntu uyasesondile ukuthi akuyenziwa phela lokhu bajeziswa abantu lakho. Kuyabe ungaqondanga kona
funda ukuthula uqale ube right. Usukhuluma usu-right ngoba isikhathi eziningi sikhuluma nxa sithukuthele ugcina usuphambanisa usenza into ongasongiphinde uyibisele futhi. So njengoba ngisitsho mina akula muntu elizwe lakithi eZimbabwe la omele abone ngantu ulelungilo elokuthi afuna ukuthi iZimbabwe ijeziswe. Ungabona umuntu onjalo ukuthi uthi vele hhayi kule nkinga khonapho.
Umthetho wokuthi nxa ungawona bakuthole ule cala babesebekugweba kweze ulengiswa phela kuthiwa hhayi uwenze icala inkalakatha kwaphaka lokuthi ubulala umuntu kumbe kade uzama ukugenqula uhulumende. But vele akuhambelani lokho kumele kususwe lokho.
Umongameli wethu he has been advocating ukubana kususwe isigwebo sokubulala umuntu. So leso sigwebo lesibona ngantu phalamenti kathesi so sikhuluma izaba le public hearing ukukhulumisa udaba lolana sikhangelele ukubana into ye death penalty isuswe ingasabi khona kodwa ke umuntu ofuna ukubana ilizwe lakhe elijeziswe ngama-sanction lezinto ezinjalo vele asuwe umuntu omele ahlale phakathi emphakathini wabantu ngumuntu vele olungelela ukuthi ahlale jele kuphela kodwa i-death penalty hayi umongameli layo ukhanya uyalwisa sekuthi yona ikhitshwe ngayilunganga
lo ngumnumzana Joseph Juma ofundela ukuba ligqwetha njalo omele iphelandaba jabalala edala lephalamende ekubandla le-ZANU PF wexoxa le-studio 7 ekwaBulawayo Sixoxe njalo lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance
ngibona kuyinto eqondileyo ukuthi bakuveze khona lokho njalo kuzaba yinto yokubonisa izigwenxa zikahulumende
kodwa lapho elikhona konapho e-South Africa lapho osebenza khona uyesaba yini ukuthi ukhulume leziphathamandla zikahulumende kumbe abanye abantu likhulume ngezombangazwe kweZimbabwe
asesabi lutho bakudube nxa sisemsebenzini kwesikhathi kumbe yilunch khonaphana sizathatha i-ANC siyicazulule siyibeke laphana sithathe i-EFF senzo kufana sithathi DA futhi angeke kuzithole kumbe sesizondana emsebenzini ukuthi sikhulumene ngalokho labo baza kuxoxa ukuthi khona kade kulesikhathi sikaMgabe bathi indaba ekaMgabe lo sekhona liyabehlula lebizo lakho kulibiza abaphonguto sekhona so yinto eSouth Africa nxa kuthiwa khona umuntu ukukhululekile yikho khona lokho engicabanga ukuthi impi yenkululeko yayilwelwa into ezifana lazo yalezi hayi lokhu okweZimbabwe ukuthi akumele ungaxoxi lomunye umuntu khona apha nxa ngihlangana lomuntu kumbe ngweVenezuela abe sesixoxa ngokuthi alina liphila njani kanti laphile ngathi lizinyamazana kini kwenzakalani kube sekuthiwa licala ukuthi kumele ngikotshe anti yabona kuyatshengisa kanti vele kasikakhuli ngokwezombusazwe kasikakhuli ngokwezomnotho asikakhuli ngokobuntu nje kuphela kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi after having independence over 40 years kodwa lokho sisacaba ngendlela engathi ubuchopho bethu bubuhlungu ngalindlela kuyayangisa kakhulu lokho
kwenza kuyini ukuthi kube lemthethweni
imithetho enje babudube ikotshwa kuSmith uSmith futhi azabe ngcono babe busy besithi ngakube lama sanctions izani yona le ngesikhathi sika Smith kabazange babulawe so ke uyabona ukuthi lapho sikhona nguntando kayiphikiswa abantu laba bathe bekeeper uSmith basebekopa ukuthi hawe izigwenxa zika Smith zimnandi lati sikhambe ngazo bechama abataka Smith nalawana lokho esisi iZimbabwe ilokhu ngakakhululeki yikho khonoko kutshengisa ukuthi ayikakhululeki akukhulumeki kakulati lokuzena imedia ivaliwe yonke into and ihistory will judge these people kumele ukuthi bengabanye abantu ngicabanga ukuthi kuyimi bengingayangeke ukuthi kanti kuhistory kuzatwilizwe leli lathola independence 40 years kodwa kungavunyelwa ukuthi umuntu asole into ewrong nxa kulama sanctions why should we not be able ukuthi kulume ngawo ukuthi kanti alethwe yini asihlupa njani angakhitshwa njani kumele sithule kuphela sivale umlomo sibe izimumu akusebenzi okuyinto lokho kutsho ukuthi bazasibulala sonke basivalele sonke ilizwe lonke lwanele uyikubusa bani kona lokho yikukhokhela bani abantu kona lokho kuyayangisa lokho babudube lokukhuluma ngakho kuyasiyangisa ukuthi ayikho into esingayenza very embarrassing
umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance Wexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Singangeni kusigaba esilandelayo siye sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abamele ele-Israel Hamas baqhuba umhlangano wokuzama ukuba amacelela amise impi yaqhamuka nyakenye njalo kukhululwe abathunjwa yiHamas ngesikhathi esifanayo. Kubikwa ukuba ele-Israel selibulele abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amathathu lasilane 34,900. Ele-Ukraine lithi ele-Russia selibhidlize idolobho elisesabelweni seDonetsk ebeliphethwe libutho lakulelo lizwe. Lithi ele-Russia lizama ngamandla wonke ukuhluthuna indawo eziningi. So isikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko wena.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lomnumzana Mavela Sidube, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Salubonani balaleli emakhaya. lona ngumavelasi umkhokheli ozalwa intombi yakwaNdlovu umagajeni kuyabenyathi ubaba kungudube umthembo ozithembayo namhlanje ngithe ngizothanda ukuba sixoxe kakhulu ngesimo sezulu ukuthi kanti endulo okhokho bethu bebesenza kanjani ukuzizululini ngoba sibona namhlanje ezweni lakithi alikho izulu alini izulu abantu abaningi bayazibuza ukuthi kungabe kuyindlala na ikanti ke mina ngithema ngokubhekisisa ngikhangela ngiyakhangela ukuthi haa kanti okhokho emdulo bebesenza kanjani konke lokhu kuhambisana lesiko kusesikweni lakithi singabantu abamnyama ukuthi bekusiyiwa emtolo lingakhumbula kakhulu bayakwazi ogogo nabomkhulu ukuthi bekuyiwe emtolo kuhambe kuyocela izulu kodwa namhlanje silulutsha asisakwazi konke lokhu
singathi kwenziwa yini konke lokhu Dube
ngenxa yokuthi sesawalahla lamasiko izulu kalisani bekuyiwe enjelele kuthiwa kuyocela izulu zifike zitshaye khali ngungu begida amahosana begide magidiwe besuke enjelele izulu liyona kodwa namhlanje akusayiwe enjelele bekuhanjwa kudala abantu abadala kuyeklinwa izihlahla lezi ezatshaywa lizulu kusathiwa inkosazana bekwaziwa ukuthi ziyahanja amathambo wonke lababamba begamla izihlahla lezi zitshiswa iganga liklinwe kucentwe lapha kube kuhle kudojwa amathambo enyingcekeza yonke esegangeni kuhanje kuyecela izulu izulu line kodwa namhlanje aliko abantu bayafa indlala ngisalijahe lisacathulayo bengicela ngoba lilalele ukuthi asikeni sikhangele ukuthi kambe kungakwonakelephi singabantu abamsuntu abantu abamnyama silahlile amasiko namhlanje izulu asisalicele asisakwazi nokuthi kuyacela izulu bakuphi ogogo bebehamba besiyenjelele bakuphi abadala bebehamba besiyenjelele bayocela izulu namhlanje izulu kalini kasiboni lutho indlala nje kuphela sibuzana ngapha nangapha kodwa kudala bekusenziwa isintu izulu line konakelephi sizwe esimnyama sizwe esikhethekileyo
ufisa ukuba kwenziweni
mina benginesicelo bantu abadala ukuthi kasike sibhekene emva ukuthi emva bekusenziwa kanjani uphilwa kanjani isintu sakithi sisilahlile singabantu abamnyama phela singathi sicabanga ukuthi hayi sifulathelwe sithi uNkulunkulu akasizwe kade hayi thina kumele silungise indlela zethu kuyafana nomntwana ofuna ukubhala i-test kodwa angarivayizanga kodwa lo mntwana ebe engafundanga namhlanje siyi-youth silulutsha asisakwazi konke lokhu isintu sethu silahlekile asisele isintu thini ngenxa yokuthi sesigxile entweni ezintsha into esazilethelwayo ekubeni sikhohlwe thina indlela zethu benginesicelo bantu abadala ukuthi asike sibuyeleni izulu silicele kuyiwe njelele ihlonitshwe injelele kudala bekunezizibu ezisimamazi kodwa namhlanje azisekho
lo ngumnumzana Mavela Sidube ingcwedi kwezamasiko esintu siyabonga kakhulu Dube ungadinwa lakusasa okwamanje sokwisikhathi sezokholo lesikristu silontungameni komo
lamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami linkomo namhlanje silomfundisi usenisibanda
bemfuna ukuba siqhubeke phambili sicoxa ngendaba yezithelo zikamoya lapho Paul uyakhuluma labaseGalatia yena lapha sibona ukuthi Paul wayekhuluma labaseGalatia ukuthi base bebuyele ngemuva kulokuthi baphile ngaphansi komusa kaNkulunkulu base befuna ukuthi bebuyele becabanga ukuthi ukwenza izinto lokulandelela imithetho thetho ehlukeneyo yikho kuzayenza ukuba babe mazi uNkulunkulu ngcono kodwa uPaul wayelapha ebachazisela ukuba wayebalethela ivangeli lomusa ngakho-ke akumelanga babuyele ngemuva kodwa sihlangana labo kuchapter 5 la Galatia chapter 5 verse ka-16 uPaulu uthi yena, ngakho ngithi philani ngomoya, kaliyukuthokozisa izinkanuko zenu zenyama, ngoba imvelo yesono ikhanuka okuphambene lomoya, lomoya ufuna okuphambene lemvelo yesono. Kuyaphikisana ukuze lingenzi elikuthandayo, kodwa nxa likhokhelwa ngomoya, kalikho ngaphansi komthetho. Ngakho ke kutshona kulombuzo abantu abaningi abala ukuthi kambe kuyenzeka yini ukuthi umuntu aphile engekho phakathi kwesono, phakathi komhlaba lo onzima kangaka. UPaul lapha mbona kuvesi le uyachasisa into eqakathekileyo ukuba kuyini okwenza ukuthi umuntu ijaha kumbe intombi likwanise ukumelana lesono. UPaul uthi yena nxa liphila ngaphansi kukamoya kaliyukuthokozisa izinkanuko zenu zenyama. Kutsho ukuthi into eqakathekileyo yikuba abantu okokuqala bavumele ukuba umoya kaThixo lo Jesu abe phakathi kwenhliziyo yakho, abe nguye obusayo, abe nguye okuphakamisayo empilweni yakho ukuze ube mazi uNkulunkulu. Sinanzelela ukuthi livikesi eledlulileyo besikhuluma ukuthi nxa sukwenzile lokho kuba lezithelo eziba khona empilweni yakho ezikhithwa ibudlelwane bakho lo uNkulunkulu, lokuba uJesu wena uxhumeke kuye. UJesu uthi yena, mina ngilivini, yilo lalo lugatsha olukimi luba lezithelo. Ngakho wena nxa ugatsha lakho lukuJesu kulezithelo eziqakathekileyo kumele ziphume kuwe. Ngakho siyabona ukuthi esinye isithelo esiba khona ikuzithiba. Lapho uPaul uyakhuluma ngokuthi izithelo eziba khona kuba lokulunga, kulokuthembeka, kulobunene, kulokuzithiba, kulothando, kulokuthokoza, kulokuthula, kulokubekezela. Ngakho ke kutsho ukuthi nxa wena umoya wankulunkulu uphila phakathi kwempilo yakho, njalo lezithelo ezivela kuJesu, enye into eqakathekile esinye isithelo zaba laso yikuzithiba. Kutsho ukuthi lapha-ke uyabukwanisa ukuzibamba ungabuswa inyama yakho. Njalo siyananzelela ukuthi uPaul lapha uyakhuluma ngokuthi ezintweni ezinje akulamthetho. Kutsho ukuthi awuzithibi ngenxa yokuthi kulomthetho okuncedisayo, awuzithibi ngenxa yokuthi ulandelela umthetho, kodwa uyazithiba ngenxa yokuthi umoya oyingcwele ukhipha izithelo zawo phakathi kwakho. Siyananzelela ukuthi okunye okuba khona yikulunga lokuthembeka. Ngakho kulivika isigqiba lendaba yezithelo, ngifuna ukukhuthaza ukuthi kuyakwanise ukuba umuntu aphile impilo ethokozisa uNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba, ngegama likaJesu sizileta phambi kwakho moya engcwele ukuba kube ngobusayo, kube nguwe njalo empilweni zethu osizayo ukuba sibe lezithelo, izithelo zokuzithiba, izithelo zokubekezela, izithelo zothando, ukuze ubufakazi bokuba uJesu uyaphila empilweni yethu kube khona. Egama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami untungami linkumo.
Yes, siyabonga kakhulu untungami linkumo. Sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa noNkosazana Patience Siramba, omunye wabakhokheli bohlelo lweWozi Biz Innovator olufundisa abatsha amabhizimusi.
Thina siyathaba ngoba nxa siyenza ama-training zethu awe-Biz Innovator, si-emphasize ukufundisa abantu ukuthi bakwanise ukukhuluma ngokwama-business abo. For instance, ukuthi umuntu engakubuza ukuthi kanti wena Patience uyenza okwani, kumele ukwanise ukukhuluma ngokuzithoba, ukwazi ukuthi uyakukhuluma ngokwani. So abanye bethu abatsha esibafundisileyo ukuthi bakwanise ukukhuluma ngokwama-business abo, omunye wakhona sayenza futhi ama-pitch competition lawo ukuthi abantu ba bakhulume ngokwama-business wabo. Omunye wethu wathola i-number 3 and then khathesi sethaba ukuthi wa-invite ukuthi ahambe ayophitha ko-JCI last week. Omunye wabo wathola enye i-investment through i-Empower Bank. Omunye wama-participant ethu wakwazi ukuthenga i-industrial sewing machine. So sabe sifuna ukuthi into ezinjengalezizo esikwazi ukuthi abatsha bahambelele phambili ngamabhizinisi abo.
Sibona liqhubekela phambili likhuthaza ukuthi abatsha bebhalise ukuthi bathole usizo phansi kwe-Biz Innovator. Bona bamukela njani uhlelo lolu abatsha?
Sibona njengathi bayathaba kakhulu ngoba abanye bangikhona nxa siqalisa i-training yakhona first day baya bengawazi ukuthi baya be-blank uyabe ewathi yena uthunga okwamabheki ukuthi awathengise ngaphi akuhambise njani uyabe engelalwazi lokuthi ahambe njani. So saqalisa i-first training sayenza e-Harare sayenza i-Intare Gqeru Bulawayo. So from 6 to 6 siyabona ukuthi ama-applications ethu ayaba maningi ngokuhamba kwesikhathi. And then sometimes like katesi siya-advertiser online sibona ukuthi kuya labantu abaningi afuna ukuthi bangene. Ansho uyabona ukuthi abanye bengafunda bayahamba bayetshela abanye endlini. Uzaza umuntu second day futhi kanti ngingabuya yini lo mngani wami. Ansho uyabo so khonoko kusithengisa ukuthi abantu bayathaba and kuyabasebenzela esibafundisa kwakhona. And even i-networking yabo bona njengama-patterns siyabona ukuthi kuyanceda. Abanye ababili bona bakwanisa ukubambana ukuthi bayenze enye i-project. Yizo izinto eziyabe sifuna ukuthi abantu bayenze.
Isilikhangelele ukuthi uhlelo lolu luzaqhubekela phambili okwesikhathi esinganani. Kungabe kulabanye abafisa labo ukuthi bangene kulolu hlelo bezisaba ukuthi lungaba seluphela?
Unfortunately, i-grant yethu yayikwazi ukuthi iyenze amasizi ayi-4 kuphela and sesiphelile. So kathe sesiphelele online program ukuthi sesifundise abanye abatsha. Kodwa sina sithi since i-program yakhona induza ama-mentors, so abantu bazaqhubeka phambili bekhuluma ngama-mentors abo and then thina lathi ama-WhatsApp groups ukuthi sibe siqhubeka phambili njalo ukuthi sibe sibakhuthaza sibanike enye ama-opportunities ukuthi singazwa ukuthi kule funding ngapha abantu bazakwazi ukuhamba bayeyidinga. But owakathi sizagcina nge-online program ezagcina abantu abayi-300.
Kulabanye abangabe belalele befuna ukuthi labo bangene kulolu hlelo bengangena njani?
So kathesi ngahamba kuma-Facebook page ethu i-Biz Innovator, i-LinkedIn Biz Innovator kumbe i-website kule open application kathesi. Kodwa ukuthi ungene kule i-application kumele ube ne-business idea ezwakalayo kumbe an-existing business ezwakalayo and sabe sifuna ukuthi ube ne-data ngoba le sizabe siyenza online.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa noNkosazana Patience Siramba, omunye wabakhokheli bohlelo lwe-WOZ Biz Innovator olufundisa abatsha amabhizimusi. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Yes, siyabonga kakhulu-ke Tabo Kancube, ungadinela kusasa. Wezemidlalo ezathisa sibandawo sethulela impumelelo yemidlalo yenguqu edlalweni namhla kusigaba seCasilaga Premier Soccer League.
Impumela yemidlalo ye-Premier Soccer League edlalwe namhlanje. Arnold Mover 0, Highlander 0, Caps United 3, Wange 0, Chequered Pirates 1, Simba Bora 2. Izolo ke iBikita Minerals 1, Itel 1-1, Chicken Inn 0, Dynamo 0, FC Platinum 1, Kuti Green Fuel 0, Herentals 1, Yata 0, Ngezi Platinum 1, Plower Chiefs 0, ZPC Kariba 0, Manika Diamonds 2. Eskom nopanengalani yezu mklomelo wabafana by Highlanders bale 10 games kukanti 19 points. Le Manika Diamonds le 10 games 19 points. Simba Bore le 10 games 17 points. Chicken Inn 10 games 16 points. Kukanti kabafana by Dynamo sluge benga pansi. Esingati ke bottom half ye Premier Soccer League Zimbabwe.
Nanko kunye okwezemidlalo akasizwe njalo ezotshisa sibanda ixoxa loDouglas Mloyi okwadlala umdlalo wenguqu yoqembu leHighlanders.
Wacula umculo olodumo lwabomajaiva wathi kuleli lizwe sake sashayina, waphinda wathi ithilamoya elamathambo ngabe dlala njani uDouglas British Mloyi, kambe ke udlala kanjani? Konke lokhu kuyikuthi uBritish wayedlala ibhola ezingeni eliphezulu. Wazalwa koBulawayo, wafunda khona, waqala ukudlala ibhola esemncane esafunda. Pho waqala njani ke ukudlala ibhola leHighlanders?
Right, reserve side ngangu 1973 ngoba kwakule reserve league, and then 1974 ikuba bangela khona ku first. From there
What a British woman.
Clothes out on pool, why you riff? What when the complexion, the accent, yakos. Ah, it's British, very even the type of play yako. Hi, British. So you could have better cool upon this.
Oh, British, why won't be good? Kabulamasolanyama, why does Elena Buzala, Lobani Poe move?
My name, because Minangina Perabu Island, as I was the youngest to play. And then retire and all this play. So we have the Ramana was around at the end. Tourism has the lies. But I enjoyed the pulling in the one. It was under. I got put up as I retired as soon as I was under.
I was a little post about the city gay, Valamape to Turkey, as Katia Zala Helendas, Moba Esazua, Zala Rez and Buku as in El Pezuru, or Wenzan Jan Locum Loy.
I can look in the soon. If Nanagas Niger would try to hide. I'm a striker. I call as if they were dangerous and so I would need low, low, high. So nice, nigger, and should I would try and shut them out. As a time, I was a leak in the period. Yes, I like the meeting rose bomb. It's a book, I too was running it. Also, manage was sneezed at the time. Castle Cup, Zifa, well, Castle Cup, the Castle Cup name, but I cannot say Zifa Cup. All independence, love.
Umloya sekhumule ijoko wafundela ukuqeqesha abadlali benguqu
ngathi ngiretire vele bahle bathi ngone ungena ukucoach rights and thetheka ama certificates lawa asokuthiwa kona wo rights ngone uyokuma lower division ngihamba kuma lower division singa chova ngachova right ukuthi la ngithole iexperience ngihamba emba hayi base ngasobe ngifake kwa Linda as assistant coach ngaba ngu assistant kalokuzini ngaye kuka Madinda.
UBritish uthi abadlali bakudala ngesikhathi sakhe la kulezi nsuku abasafani ngoba bakulezi nsuku abaqinanga.
Angikhulumeli ukuthi asipose ngadlala, but there is a big difference. The difference ukuthi na one out ngiqale ukuthi la abafana kathi sibadlalela imali. Thina it was all about passion, right? Abaqinanga because lokudla bakudla. Thina sidlala sasisiphekile isitshwala.
This period is trying to find the Highlanders.
But you are trying a lot of see a figure from Panama's business. You are wearing a good figure at the prison corner.
Operated Jackass employee, what you use a Temperan Cosin, what you Molunia was so, was a part of the Highlanders, Umba Pires, Kundas, what a Katechi, or one against Luto, was a Mizalo and Guru. Him and a street of seven is a powerful state of Lawayo, he came along with a Jesus man.
Yebo manje sike sizweli nabalaleli be Studio 7.
Sabonani Studio 7. Ngani bonke balandeli be Studio 7 yali ngimelela lalo basakaza nawo Bruce Moyo ngikhuluma ngise Joburg ngokuhlala. Ngokusebenza ekhaya ngibuya eFans. Mina into engikhathaza kakhulu ukugaba lwama teacher eZimbabwe. Thina sokungazathi kulicala phela ukufundisa eZimbabwe, right? Kufundwani ma kunjalo esizikolo ma zivula. Sebeqalile futhi sokukhalala. Thina abantwana athe sibungiselele sibhadale yonke into, athe sawula mali awuzosenti ubungiselele abantwana. Bantu thini uzoxa uthicha ngababhadale. Kanti kufundwani vele, akuyekile phela. Njalo nale lezi zakhamuzi zibhodi izandla ziyazithukela. Kanti imali thina siyikhupha phela ukuthi sibhadalele izi. Hayi, lokhu sokuthumathi la ndikubhekile matitsha lami, hayi. Lezakhamuzi azilincedisi, uyadungisela ukuthi ublame ubani. Thina esifundisayo yinto sesisenjeni, kanti ukuthi liyale konke kuyoku okuyizidi kwangifona lokhu kusizayo. Nakho sokubulala futhi ufunde abantwana ukuthi izidi kwangifona lokhu. Hhayi, sahlupheke eZimbabwe bantu bathi sawonani kati hhayi, indalo ibuhlungu ma.
Selibonani Studio 7 linjani? Hayi, thina siyaphila ungulu kusefolos. Sicela phela thike ungenele phela sibona kathi kwenzakalani ngoweshe. Umbuso lo osithwalise ezini, umbuso lo osithwalise ezini, kulo abantu bathwele ezini. Maka kula mgwaqo ungabheka uma usuke efolisi yako Bulawayo, hhayi kumagodigodi, lisikhulumele egovernment, lisilungisele umgwaqo.
Yes,
ngiyabonga
kakhulu Oliver Lisanga injabulo umthembo sithembayo uGibbs Dube sibonga kakhulu kwenkathi lisenzela khona namhlanje lilale
lwezindaba zeZimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilale
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.